Injani basakazi baka studio 7. Hayi siyakubona lokho kwenziwa yi-MTC. Kodwa sizama ukuthi ke sikhuze lo baba lo mafu, umagalela mafa lo. Shuwa ukuthona esithi hey lokhuza imakhuphu setshenziswa yizanu kakathiyane lo makhuphu. Ulokhuza uchamisa wakhe lo nguyona izinto, nguyo li-detector, nguyo wathamba wafundiswa ngumgabe. Uzondaba yabantu iqiniso yena umakhuphu umbeka ngapi nje umakhuphu vele the senior of uyi senior kuChamisa nguye laye othanda umbuso why lokho eqina lokho CDA alliance malokhuzeni magalela mafa lawa ukhangile ubone kuhle ukuthi umuntu lo uChamisa laye uvele kalunganga laye ngomunye umgabo wesithu umgabo wesithu ngenye izano laye nale xa usithi umakhuphu izano lo uChamisa laye uyizano xa ungakuvuka lokho lisithi yebantwini akuqedakali into eliyenzayo elizweni leli nje libambelela abantu kumele kube le-opposition elengqondo ezasebenzela abantu
hayi le i-political direction efuna ukuthathwa lapha ngama-MDC lawa hayi ngathi isisimangaliso sivile how can you fail to tolerate each other look at uJoji Wankomo managed ukuthi abone ukuthi hayi into ziyabheda had to sign i-unity accord lezanu PF lena ukuthi libambane lehlulana liba ngezikhundla hayi lena ake lizame ukuhlala phansi
Injani basakazi labalaleli be-Studio 7. Mina ngifuna ukubuza uMadala injalo lo. Othi yena abantu bangabele ukukhuluma leGugula Hundu abakhuluma ngamanye amasakazi ayenzakala eChiatso. Vele ukuthi kathi uvele uzama ukuthini kona. Kahle kahle kumbe anga-elaborate ngoba akuzwakali lokho kujo. Nxa isithi abantu bangabele ukukhuluma ngamasakazi eGugula Hundu bakhuluma ngamasakazi eChiatso. Hayi, kezwakali lo baba lo.
Sanibonani Studio 7. Nabubonga abalalela basemakhaya. Hayi siyajabula ngenhlelo zenu lisithumelela zona sizizwayo lakho konke nje ukukhulunywayo. Ikakhulu ke mina into engithanda ukuthi ke sikhulumeni ngayo sifake ingqondo zethu kiyo. Indaba le MDC. MDC Alliance. Ngiyezwa lapha sikhathi zonke abantu be-MDCT bayakhuluma abantu be-MDC Alliance bayakhuluma kodwa laba ndombuzo enthanda ukuthi abantu be-MDC Alliance bamphendule wona nxa ulo mongameli we-MDC Alliance wayesithi umakhuphe li-dissident wayechaza ukuthi abantu liyaye likuhlalele phansi likukhangele khona ukuthi kathi nxa wayesithi umakhuphe li-dissident wayekhulumani lona ibala leli elithi dissident lisakhumbula yini ukuthi lazalane emathebeleleni madoda avukana emaqandeni la linanzelela into zenu lezi elizilandelayo lezi ukuthi zisiphatheleni kusasa lingalandeli ukudla lingalandeli ukuthi lapha kulesinkwa kodwa licabangele abantwabenu bakusasa ukuthi kuzakwenzakala ngicabange sisintweni le yokulandela into zabo MDC lezi ngilalele kahle inkulumo dissident ukuthi nxa wayesithi dissident wayechaza ukuthini la nxa engayizwa lento akasichazele ukuthi wayechaza ukuthini nxa esithi dissident ngiyabonga
Cela uhulumende avule imingcele sifuna ukuphumela izweni akula kudla ufuna ukuphumela izweni akula kudla sicela uhulumende asivulele siphume sihambe sibanjwe khona ukuthi uvalile imingcele akavule i-Bed Bridge border sasifuna ukuphumela izweni thina dala sihlezi lapha kudliwa lutho la ungadinga ukudla kwezinye indawo siyacela phela ugovernment asivule
linjani Studio 7 basakazi abahle Sibonga imhlelo zenu lesinikeza zona. Ngumama esalukhaza Moses akobulawayo. Sibese Country Park. Mina ngithi kanti umakhuphe lo uzamani vele. Siyahlangana la ngoDisemba kuma elections. Bengasihluphi ngayo alliance bengasihluphi. Bahlukumeza nje zinqa ubona ukuthi una awulalutho olwenzayo. Kodwa ubhizi ahlukumeza abantu. Wadliwa waphuma le zero zakhe. Kuna kufuna ukuthi ibizo le alliance bezamnika abantu. Kakhohlwa sahlangana la kuma elections. Bengasihluphi abantu emdizalensi.